siyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana bathandekayo benkosi ngaleli phasika lalonyaka lika 2024. Singena kunkonzo yokuvuka kukaJesu kwabafileyo esithemba ukubana ngendawo laba abakhonzayo abebesezinkonzweni babe lethuba elihle bavuseleleka emoyeni ngoba yiyo indikimba iphasika ukuthi abantu bavuselelwe emoyeni kuthi nxa iphasika lisedlula babe izidalwa ezintsha hatshi bona bodwa kodwa babonakale ukuba izidalwa ezintsha lalapho abahlala ngakhona. Sizabala ke encwadini kaLuka chapter 24 sizabala amavesi amabili. Sidihluko sendaba lapha encwadini kaLuka 24 uverse 1-2 kufundeka kanje: kepha ngosuku lokuqala leviki kuntwela ngenzansi bafika ethuneni bephethe amakha ababewalungisile. Verse 2, bafumana itshe ligiqiwe ethuneni. Zihloko zenkosi ezithandekileyo, nansi indaba lapha. Indaba yephasika yindaba yokubuyisana kwabantu loNkulunkulu ngemva kokubana indlela eziningi uNkulunkulu ayezenzile zokuthi abantu babuyisane laye sezingathi ziyasikela. Ngoba siyakhumbula uMosi waphakamisa inyoka wayibeka othini njengoba sike satsho ensukwini ezedluleyo ukusindisa lokusilisa labo ababebuyiwe. UNkulunkulu-ke wasebona-ke ukuthi nxa sekunjalo adinge enye indlela yokuthi abuyisane labantu ababegcwele ukona begcwele izono. Sizwile-ke ukuthi nampa abantu uJesu usefile ngolwesihlanu, namhlanje lusuku lwesithathu usevuka kwabafileyo. Kodwa isimanga nasi, ofileyo katholakali kakho ethuneni. Balungise konke abantu ikakhulu omama laba abavuke ekuseni bethwele amakha anukamnandi ukuthi isidumbu sikaJesu samukeleke kubo. Babeqondile ngobana kwakulisiko labo, kulisiko lethu ukubana izidumbu zalabo bethu abashiyileyo zingaze zonakala. Sibatshengise uthando ngokubafafaza ngemitshana ethize izidumbu zabo zihlale zingonakalanga. Kodwa-ke lapha kuthiwa njengoba sisazi uJesu isidumbu sakhe sasingafakwanga emhlabathini, sasifakwe elitsheni, kwavalwa ngenkalabatha yelitshe ukuthi kungaze kwaba khona okuzawonakala. Kodwa isimanga nanti litshe likhiqiwe kalisekho emnyango wethuna. Babengibuza ukuthi kambe ozasisusela leli litshe ngubani. Kodwa bathe befika la makhabo lawo bafika ilitshe lisusiwe. Ngenhlobo zenkosi ezithandekileyo, ukususwa kwelitshe kwakutshengisa ngisho khona ukuthi uJesu umntu kaNkulunkulu akulanto engamvalela ingabe kungaphi. Nxa esefikile emtini uyangena nje leli tshe leli elivale inhliziyo yomuntu liyasuswa umuntu azizwe engcono ngaphakathi kwakhe. Ungabuza abakholayo abavela enkonzweni zephasika bayakutshela bavuselelekile ngobana uJesu akade belaye bebengamazi ubesibekelwe yilitshe. Ngoba bonke abantu bayakufuna okuhle, abantu bayafuna ukuxolelana, abantu bayafuna ukubuyisana, abantu bayafuna ukuthandana. UJesu ukhona ngaphakathi komuntu, yilowo lalowo muntu uyenelisa ukuthi uJesu amenzele kahle. Iphasika ngelokususa ilitshe, sithandane sibone ngendlela esisa emazulwini. Asiqhubekeni Baba Thixo, sicela ususe amatshe asezinhliziyweni zethu, siwubone sikuzwisise. NgoJesu siyakhuleka, amen.